So we see card send up a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bayahlupheka kulezinsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Ilethe ama-stress. Ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengenamali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama kule Mother's Day.
Mother's Day ngiyajabulela kakhulu.
Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo.
Ngiyesilika nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele. Ngimthwele eyi-1 uphela ngisiya esibhedlele ngiyithathela imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezuko bazathathelwa izimota nxa besebenza ongekho emthethweni.
We have impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawa zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula 1,576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ubathamile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esalumkhodlane we-COVID-19, izakhamizi zalapha kubulawa eziningi zikhanya zilobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba naye evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenti abezindlini sokulobunzima. Abanye lokuthi babhadale i-school fees sokulobunzima. Abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance emabhasini akoZubco ikhanya ngathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda othi abantu abaningi kabala misebenzi kobulawayo.
Le into siwise into eziningi, amakhampani amaningi avaliwe asasebenzi, labantu abazasebenzi bamise imisebenzi indawo eziningi kakhulu. Ithina eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhani ukuthi hayi abantu kade sebengayile bengahambi, imoto zabantu zingalayithi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxotshana lezimoto zabantu, uyachaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengenamali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yalethi indlala nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa yokuthi uvuke ekuseni maybe uphandaphande uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathesi nxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla ka-1 just because ukudla uvele akukho ezindlini, kulezindlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take each day as it comes. Ukuthi awulange indlela ongayenza suphom ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso mkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask. Laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukele ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla. Lanxama ebholweni hlupho singabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesithi khona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempilakahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga, sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapho abakhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414, asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belo mkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052, sebaphepha ukumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lwabomama kule Mother's Day olulanzwa emhlabeni wonke jikelele. Umembisigama usethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakobulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngincane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
Umampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba kungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jena Incube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day ilanga lapho esithakazela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, it step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sitha sibabonga, we appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumenza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So i-Mother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho kutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinye izinto. So labo ililanga labo lokuthi basifoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abaningi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo, bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwele Melika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi eMelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.
bakhala abalama bizinesi ezimota ezithwala uZulu abathi bangeke basebenze bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZUPCO. Sokulomnyaka selokho kuhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni athiyeneyo. Abalemijova batyelwa ukuthi basebenzelana leZUPCO ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZUPCO iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZUPCO. Omunye wabo Mnumzana Mandla Ndiweni okoBulawayo.
Njengezima zisivila hayi lo msebenzi abantwana uthi abafida ngani lezikole uthi siyabhatala njani. Hayi kuzima koBulawayo. Vele sihamba mntu khonapha sibhotabhota basivamba amapleni abezimota abanye bakhona basibhloka izolo mna bembuya ngivela out bathe bangu-5 bathe bambhloka bathi bafuna 200 usa ukuthi ndize ngikhiphe imota yami. Edrilo atshona khomsane labo abaninga 100 yes dollar isikhathi esifitshane singakwanile 2 hours ngaluza imali engayi 100 dollars kishi yami yakuvela out yonke yasiyaphela.
Undiweni uthi akuzwakali okwenziwa yinkampani yeZUPCO.
Nandrive isprinter i-22 seater kuqala babesithi i-22 seater ibhasi namhlanje sebejikisile sebesithi ngamakhumbi. Hayi kuzima kakhulu.
Omunye njalo ohlutshwa ngokwenzakalayo ngumnumzana Vulisani Nxumalo olebhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni fanele ukuthi nxa ngathenga izimota zabantu emhlobo e-18 kathe singumnyaka fanele ukuthi aselani wakulanti kathe imhlobo ifakile eminye ifile.
Khala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Akuzima lapha uyazi ukuthi uhulumende wethu sesiphendukile angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona umsebenzi kawukho imota zigcwele uthiwa sipaka imota. Ngiyehluleka nje lokuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyayithathela imota kuthiwa i-red number ayifunile ukuhamba kodwa yabe ilomthelo umsebenzi kawukho angikwazi uphila ngako uhulumende vele ungiphile umsebenzi othi ngisebenze ngoba mina nginje ngifuma imota le engihamba ngayo ngiwodla umamami ngiwondlele abanawami engiyabafundisa bakhayele kimi ngiyima ubhuti omkhulu.
Yisikhulumele samapholisa koBulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika amakhulu amane 400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, mshikashika, that is wonderful. Members of public should desist from boarding such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kakhulu abantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele ma imthova zibhada ku-6 laphana ugada ugijima so ma ugada ufika sibhada ma igijima imota laphana siyabamba elekuzenini emarobotin kula mapholisa abekhona kuroadblock na kulo mama ugada vele umpholisa osesesabeka lapha koBulawayo uyayigijimisa imota yena ngesifamfamu ngemva kwethu ma besigijimisa laphana sisadlule empophoma asisabuyi straight ngoba sidlala emakhandeni sesingena phakathi. Sasiya sibaleka ngokuthi sabe singene zithi mama lana ifici imota vele akala ukuthi kulomuntu omdala kulabantwana phakathi uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi olimeleyo yikho lokho sathisa singene phakathi kempopho mama lana wasifica ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngayo kugcwele ama-pothole umgwaqo wonke imota lana yangani yabhekuka yaze yabreak ebridgini abantu abaningi sibili balimala khonapho abanye
akwaziwa ukuthi ukuxokozela lokhu kuzaphela njani njengoba uhulumende esithi ngasoze avumele emigwaqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kunkampani yeZUPCO. Singakangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika inkulungwane ezine 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 403,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi kulabantu bedlula izigidi ezilikhulu 158,000,000 asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala beze-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2,000,000. Inhlanganiso ye-Centers for Disease Control ethi kulabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuzwekazi le-Africa asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha kwafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. Isikhathi sezamasiko
senganamasiko
babamkhulu
namasiko babelobola. Zulu kandaba sikhoka ngomtshado ukuthi kambe umtshado kuyini. Silo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi uthini ngomtshado wesintu.
Umtshado wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingelabuhlobo. Ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakweyinye imuli lentombi yakweyinye imuli. Sebebonene laba babili bathandana bazimisela ukubana sesisakha umuzi. Ijaha selizabikwa kubobabakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe lalo umuzi. Obabakazi yibo asebeza qhuba le ndaba besiyayibika kubaba wentombi. Sekuzavekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa.
Akusiyele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu.
Sekulotsholwa ke lapho obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa le ndaba ukubana ayiye phambili ize ibe yimpumelelo. Obabakazi yibo abalaya le ntombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala, ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha, ayiye kuba ngumama ohloniphayo, ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha. Obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo, yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe, kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo. Okwenza umtshado uqine luthando, yikuhloniphana, yikuzehlisa kukankosikazi. Umthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile, okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke. Kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili ma ubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka, ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhuyana. Kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-1 baze bayivumelane.
Hayi-ke phose lokugcina mama,
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe. Loba umyeni wakhe engaze ayenzeni ayenzeni, yena kumele ukuthi azehlise amhloniphe njalo. Inhlonipho ihamba phambili emtshadweni, ukuzehlisa kuhamba phambili emtshadweni. Uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili. Ma kungela thando akula mtshado, ma kungela kuzehlisa akula mtshado, ma kungela nhlonipho kusho ukuthi yonke into ilahlekile. Ngiyabonga.
Hayi-ke Zulu kandaba, sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu, asihlanganeni silabaphileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sanibona ngesihloko zenkosi ezithandekileyo. Njengoba sihlangana namhlanje kulunge njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi. Kulezi insuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje ke ilizwi lethu sizohlangana lale ncwadi yezenzo zabapostoli. Sahlose ukuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La mazwi ke esilothwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi kimi kufika izinto ezimbili. Uthi yiloo lalowo ule Jerusalema ahleli kulo. Indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kangahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso verse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakini, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakalayo emndenini, kodwa-ke okusakayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala luka kufana nokuhlala esitulweni. Kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa-ke wena hlala iJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilowo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba kube nobufakazi obuqinisekileyo mpela ubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la ezokufana naye, umntwana la ezokufana naye, ugogo la ezokufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba abahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana abazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane. Lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi, sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathini nokusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayikobe namhla zulukanda balusuku lwe Mother's Day asokuhlelo sikhangelele ukulibazisa omama sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma sakhe zothando umsizi K umsizi K usanda ukhipha ivideo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me She's pretty, she's mine. Oh, I'm emotional. Obaba ngibona ngani namhlanje kumele lihlabele lengoma. Ezilukanda ba asixoxe ngancane lo Msisi K. Msisi K ngiyakwamukela kuhlelo awushelo okunengi nalengoma.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe namhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi Icheri yami ingxenye yedlalade lami lesibili i-album elithi Bashiselwa. Ingoma leyi ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho lokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Msisi K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day ngesingisa bathi our mothers are our first love njengomhlabeleli odume ngezothando uthakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana phosela amazwi akho kubo
ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni la kubo bonke abesifazana siyalithanda njalo liqhakathekile kithi
ayile amuzwa umsizi K uthi happy happy Mother's Day zolukanda ba umsizi K phosela amazwi akho okugcina
abafisa ukulalela ingoma zikamsizi K bangazilalela phose kuwo wonke ama-online music stores ngikhona njalo kuFacebook, ku-Instagram, la kuTwitter njalo isikhona iwebsite ethi www.msizik.com ngiyabonga kakhulu Happy Mother's Day siyalithanda njalo liqakathekile kithi
Zulukandaba sithanda ukubonga umsizi K ngokungena kuhlelo. Singakagcibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka singobaba namhlanje ngenxa yomama umuzi kaumi ngaphandle kamama
hayi siyabonga Nkululeko sesifikile emaphutholeni nohlelo sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk wathi ngilichiye ngengoma ka Mrs K ngisemathandweni kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day olevalisayo ngenjabulo igama ngumayigobe bye bye Oh mama, happy, happy Mother's Day.
Kulo mayigobe singakagqibi ukuhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo abantu bathi bayahlupheka ezimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe Mother's Day abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze kobulawayo bengekho phansi kwezupco siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalwamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlangane ekuseni ngo-6:30 AM
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.